Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu se olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuNtulikazi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, abantu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo bangamakhulu amabili aletshumi lane 214. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belo mkhuhlane lo elizweni laya ku-2034.
Amasosha ahamba agcekeza endlini kameya bahle bamthumba.
Umeya weHarare olilunga leMDC Alliance umnumzana Herbert Gomba ubotshiwe esetheswa amacala asukela kudaba lokuthengiswa kwendawo zokwakhela izindlu.
Umama uKhupheka atholanga inhlanhla, ubaba uMdzuri uthole abangu-23 abamvoteleyo, kanti njalo ubaba uDouglas Mazora uthole abangu-189.
Iprovinsi yeMDC eHarare ithi ifuna ibandla leli likhokhelwe ngomnumzana Douglas Monzora, hathi unkosazana Thokozani Khuphe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe likhuphukile njalo izolo laya ku-2034 ngemva kokufunyanwa kwabantu abangamakhulu amabili aletshumi lanye 214 belo mkhuhlane lo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi abalikhulu elilamatshumi amabili lantathu babantu laba 123 ngabavele kwele South Africa, kuthi oyedwa uvele kwele Zambia. Abangamatshumi ayisishiyagalolunye ngabatholele umkhuhlane khonapha elizweni. Kulabasindileyo njalo izolo abangamatshumi amabili lambili okudale ukuthi inani lasebesilile kulumkhuhlane lalo likhwele liye kumakhulu amahlanu aletshumi 510. Asebefile bona balokhu bengamatshumi amabili lasithupha 26. Ukukhwela kwenani lababanjwa lumkhuhlane labafayo kulezi nsuku kubangele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ethule iziqondiso ezintsha eziqinisa ukuvalwa kwelizwe eziqale ukusebenza izolo. Phansi kweziqondiso lezi, umuntu wonke kumele ahlale ngekhaya ngaphandle nxa esiyakukha amanzi kumbe ukuyathenga ukudla. Izisebenzi eziqhuba imisebenzi ebalulekileyo empilweni kaZulu yizo zodwa ezivunyelwa ukuya emsebenzini. Akusela muntu njalo omele abonakale phandle kungachaya ihola lesithupha ntambama kuze kuyechaya ihola linye ekuseni. Izolo emadolobheni wonke kuvikwa bekubetha umoya kulabantu abalutshwana abenza imisebenzi ebalulekileyo kuphela. Amasosha lamapolisa lawo ebenyakazela ndawana yonke elondoloza iziqondiso lezi. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume bazaphindela enkantolo njalo namuhla lapho abazakuzwa khona ukuthi umthethwandaba uyavuma na ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ipayil. Ababili laba babotshwe ngomvulo bamiswa emthethwandaba kamantshi izolo besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza uZulu ukuthi aphatheke kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31. Igqwetha labo umnumzana Doug Coltart uthi umthethwandaba uza kwethula isinqumo sawo ekuseni namuhla phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe. Kunjalo nje umeya wedolobho leHarare njalo elilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana Herbert Gomba laye ukhangelele ukumiswa emthethwandaba namuhla. Esetheswa amacala aphathelane lokuthengiswa kwendawo zokwakhela izindlu kuleli dolobho ngaphandle komthetho. Ukubotshwa kukagomba kulandela ukubotshwa kwezinye njalo iziphathamandla zekhansili yeHarare kumalanga edluleyo phezu kwamacala afanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngalolu daba.
Phakathi kobusuku amasosha ahamba agcekeza endlini kameya yeHarare uHerbert Gomba bahle bamthumba embopha ngamacala ayesingakawazi ukuthi ngawani. Kambe abantu abaphonguthunjwe ebusuku bebotshwa ngamasosha besiswa emapholiseni. Lokhu sokusikhumbuza kwakudala ukuthi yikho abakwenza iPF zaphu ngesikhathi sika-1987 yaze yavuma ukusarenda yandidliwa yaginywa iZANU-PF. Okwamanje asikwazi ukuthi bambophelani. Sizamelela sizwe ukuthi amaloya akhe athini ngenxa yokuthi umuntu obotshwe ebusuku akula constitutional right phongugula umuntu ebusuku njengentethe. Hhayi, kuyasimangalisa lokhu. Yikho ke emahlabezulu umeya ngumuntu omkhulu edolobheni leHarare ingasoze phongubonjwa njengentethe. Siyakwazi mhlophe uDr. Obadiah Moyo wabotshwa kodwa kazange lale esokisini ithi lakelodwa. Lokhu sesibona ngani kuhlukuluza abantu kwenzela ukuthi besabe ukuphatheka constitutionally ngedemonstration elungiswa ngabantu beZimbabwe mhlaka 31 July.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa. Idola lakuleli liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi nxa liqathaniswa ledola leMelika okwenza impilo kaZulu ibe lukhuni ngamandla. Emkambo wemali osemthethweni kuliviki idola leMelika elilodwa lilingana lamadola eZimbabwe angamachumi ayisikhombisa lambili 1:72. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belilingana lamadola kuleli angamachumi ayisithupha lasishiyangalombili 1:68. Lokhu kutsho ukuthi idola leZimbabwe lilahlekelwe imiklomelo emine phakathi kweviki. Le yinto esihlala isenzeka maviki wonke ngolwesibili lapho okwethulwa khona intengo yedola leMelika entsha. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Idola leZimbabwe uzananzelela ubana liyaqhubeka lisiwa ngokungayisiko ukubana umkambo osemthethweni uyaphambaniswa kumbe kwenzakalani. Kuyisimo esiphakathi kwaso ngoba ungakunanzelela okukakhulu ukuthi si-economy eimporta kakhulu engela production eneleyo okwenza kubana hlale sidinga i-foreign currency, njalo le-foreign currency engelayo ingagwani, ihlale kula competition for i-foreign currency okuzayenza ukuthi iZimbabwe dollar lihlale lithwele nzima against ama-major currencies. So i-stability sonke siyayifisa kodwa aso into engaphomba ukuvuka ikhona singayikhangelela ngangana izulu eleneleyo njalo abantu belime bavune okwedlulisileyo okuzenza kubana sikhiphe ama pressures e importation ezinto esifuna everyday okuza reducer esithi bona I importation bill yethu kungasilida to a proper stability but sikhangelela ukuthi I production increase ku agriculture I production increase ku mining I production increase ku industry yiyo yodwa into engenza ukuthi sithole ama price stability.
Usiba lokholo we Reserve Bank uBabu Mangutshika uthi intengo yezinto iza ukwehla izinze kusikhatshana esilandelayo. Yebo ubona lokho kusenzeka yini?
Isifiso somuntu wonke ukubana ama-prices abe le-stability njalo economy zinze. Kodwa akusiliqiniso olusho nguMangutsha ukuthi emalangeni amalutshwana alandelayo. Ngoba le nto yi-process and njalo i foreign currency auction are so esingathi panacea to the economic challenges of Zimbabwe. Yes, the forex management system ngeyinye izinto eziyinkinga kakhulu ku economy Zimbabwe, but I see yodwa into esiqoqela. Nxa singaproducanga okweneleyo njengalokho esikwenzayo ngathesa ukubana sidinga sidinge le mpuphu kwamanye amazwe kuzenza kubana khona lokho ama-price ebekhwela kungela stability kwi-economy kuzaqhubeka. Kufuze sibe yisizwe esenelisa kuze zela into eziningi sekhise inani yezinto esizithenga phandle kwelizwe njalo sibe lokwindlela yokuthi sireduce into ze corruption ngoba ngakhangela ngathi sin challenge ekhona I confidence the trust eqhamukileyo phakathi kweeconomy ungakhala ama players ukukhala isebenzi as trust abaqhathi ukhangela business aba trust uhulumeni konke lokufuze kulungiswe singakafiki lapho Mangutsha akhuluma khona kuyisifiso zikamukela njalo ziqondile but yena engathembisa abantu akaninto engavuke ezalele kusasa.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Isigaba seMDCT eHarare City sifuna umnumzana Douglas Monzora abe nguye umkhokheli waleli bandla athi unkosazana Thokozani Khuphe. Amalunga eHarare Province aqhube ukhetho lokudinga umuntu afuna ancintise kusikhundla somkhokheli waleli bandla izolo emhlanganweni womkhulu wokudinga inkokheli entsha oweCongress. Umhlangano lo ubumele wenziwe ekupheleni kwalinyanga kodwa ibandla leli lithi seliudlulisele phambili ngenxa yomkhuhlane weCoronavirus. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Witness Dube usichasisele okunengi okwenzakeleyo kukhetho lwayizolo oluqhutshelwe eHarvest House.
Impumela yalolu khetho ke ithe yona umama uKhuphe katholanga inhlanhla ubaba uMdzuri uthole abangu-23 abamvotileyo kanti njalo ubaba uDouglas Monzora uthole abangu-189 abamvotileyo kusitsho ukuthi iprovinsi yeHarare yona isithe hatshi ababona engathi kufanele ancintise ukubana ngumkhokheli we-Movement for Democratic Change kumele kube ngubaba uDouglas Monzora.
Manje iCongress yenu le libona iphumelela na njengoba nangu sisizwa abanye besithi alilabo abantu abangenelisa ukuthi bafike kunani lelo elifunwa yisisekelo sombuso iconstitution.
Inani labantu okumele ba-attend kumbe babe ingxenye extraordinary congress kudala lahlelwa abantu kudala bapha inhloso yabo ukuthi bazaba ingxenye yale extraordinary congress njalo iHarare ikutshengisile lokho ngoba nxa likhangela ukubana xa ubaba uMonzora evotelwe i-189 ubaba uMdzuri wavotelwa i-23 already sebengale kwesigaba sengxenye yamalunga avunyelwayo angayenza ukubana leyo mpumela yayo leyo nomination ibe ngesemthethweni. Badlulisile kakhulu abeHarare okuyinkangelelo yokubana yikho okuzalandela kuyo wonke amaprovinsi. Abantu bazimisele ukubana bafake ubukhokheli ababufunayo, abantu bazimisele ukubana bahambe ngendlela ye constitution yabo njalo bavumelane kumbe bazihlise ngaphansi kombuso we Supreme Court judgment.
Ubona bevele bebangaki abancintisa isikhundla sokuba ngomongameli webandla.
Inani labancintisa isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla siza kuvela nxa amaprovince wonke wong-14 eseyenzile ama nominations awo aqeda. Awungeke kathesi utsho ukuthi inani labantu lingaki ngoba kuprovince elandelayo kusangenzeka kubasukumise elinye ibizo ekade lingekho namhlanje kube yilo elidla umbutho kuleyo province. Indlela ikhetho lethu olusebenza ngayo yikuthi umuntu kasuke athi ngifuna ukuba yi-president umbe ngifuna ukulida, umuntu ukhethwa yi-province, i-province iyohlala phansi ingakunominata, ungathola at least one nomination suthole imvumo yokubana uyencintisa ukuba ngumkhokheli. So osokumqoka ke kusukela namhlanje ukubana osaphethe isikhundla sikanobhala jikelele ubaba uDouglas Monzora usengomunye wabazancintisa. Kodwa kusiya phambili amaprovinsi amanye asazopha amanye amabizo mhlawumbe aphe omunye badle omunye umbutho. Kodwa angaqhubeka ke ubaba uMonzora nqoba kiwo wonke amaprovinsi. Hayi, kuyabe sokusisho ukuthi laleyo extraordinary congress iyabe isihlala nje ukukubeka ngokusemthethweni ukubana sekunguye upresident.
Umnumzana Witness Dube isiphathamandla sebandla leMDCT. Ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi isisungule uhlelo lokuthi abantwana beqhubeke befunda lanxa bengafinyeleli ubulembu be-inthanethi ngesikhathi izikolo zivaliwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ngaphansi kwalolu hlelo abantwana bayatshiya amabhuku abo lapho umbalisi azawathatha khona ahlole umsebenzi wabo andubana awabuyisele kuleyo ndawo ndawonye leziqondiso. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Nation Moziti Rwa.
Silezikolo ezifika 20 esizikhulumele lazo ukuthi bayakwanisa ukuthi bayenze leyi ipilot project ye remote learning or offline learning uthi abantwana bafunde basemakhaya yababalisi babe khona esikolweni lonzona lezi bebhala imisebenzi yabo bebuya besubmita kubabalisi babo. Iprogram leyi sikhangele ukuthi vele imele ispread ilizwe lonke leZimbabwe. Sike sayenza i-online learning kodwa sigcine sibona ukuthi i-online learning kayisebenzi ngoba abantwana abaningi abasemakhaya bayasalela emuva, abala imali yokuthenga idata, lapho abahlala khona akula i-network. That's why si-propose yo-issue yona leyi ye-offline learning or i-remote learning. Iyabe isebenza kanje, abantwana baye bebuya bebhala imisebenzi yabo besubmita kuma-kioski. Indawo esizibiza ukuthi ngama-kioski ngama-centers or ezikolweni or lapho ukuhlala khona ababalisi, ukuthi ababalisi esikhulume lawo abavolunteer ukwenza umsebenzi wona leyo wayebenikiza abantwana imisebenzi behamba beyobhala ezindlini zabo maybe every day or after 2 days abantwana bebuya besubmita imisebenzi wona leyi kubabalisi wona lawo kuma-centers wona lawo esiwabiza ukuthi ngama-kiosk.
Impahla zokusebenzisa lizazithatha ngaphi?
Siyabe sisebenzisa i-syllabus yona leyi ekakhulumende ngoba abantwana laba esibafundisayo bayabhala ama-examinations ezimsek. So i-syllabus esiyabe siyisebenzisa yona leyi esijali kuyifundisa ezikolweni. Lokhu okucela uhulumende sike sasubmita ama-proposals amaningi kodwa sibona ukuthi uhulumende is very reluctant ku-issue yona leyi. That's why njenge-union siqalise kuyenza umsebenzi wona lowo ukuthi sincede abantwana bethu njengoba bangahambi esikolo ikakutesi because of i-corona virus yona leyi. So siyabe sisebenzisa yona leyi syllabus yakahulumende labo ababalisi basacrifice ukuthi labo bayakwanisa ukuyenza umsebenzi wona lo kungela ukubhadala ngoba siyasiyenza for free sincedisa abantwana bethu ku issue ama resources siyabesebenzisa wona lawo ama resources esilawo njengababalisi amanye ama textbooks arikuma online sebenza wona lawo ama resources esilawo amalutshwani lakho silabanye bafuna ukuthi sibasincedise ukuthi siyenze umsebenzi wona lo besincedisa abanye bayakwazi ukusincedisa even ngama printer siprinta imsebenzi yabantwana sibanikiza bayobhala ezindlini zabo ibuya bisubmita kubabalisi bawo kuma centers kuma kiosk wona lawo esikhuluma ngawo
umnumzana nation modzitirwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga we-studio 7 Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla Inkundla yeZim Live ithi umthethwandaba weHigh Court wesule iwaranti ebivumela amapolisa ukuthi aphoqe inkampani ye-Econet ayiphe imininingwana yabantu abalama-accounts kiyo ukuze aphenye ukuchaphazwa kwemali kanye lobuhuquluzi i-money laundering. Inkundla yesayithi yona ithi abahluleli bemithethwandaba emazweni e-Afrika abakunhlanganiso ye-Africa Judges and Jurists Forum sebechotoze umahluli omkhulu weZimbabwe umnumzana Luke Malava ngokwethula umlayo wokuthi abahluleli benkantolo kumele batshengise abakhulu babo izinqumo zamacala ababe bewathetha kuqala bengakazethu Soku isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bakamthakazi ngupita ngwenya ebwembuthi emalopa. Mina ngokubona kwami ngabe i-government ngavala hayi ukuvalela abantu ezindlini ngibona ukuthi isweli inhleleli ivale ngendlela ebeyivale ngayo ukuthi abantu bekhona ukuyothenga ukudla kodwa behlale ezindlini ngendlela esike salalela i-government impela uhulumende wethu wathi sihlale ezindlini sahlala sikhida sisiye esitolo siyothenga angeke avalele abantu ethu bengaphumi bengayenzi ukuyothenga manje ngibona ukuthi kudlule kwakuqala kwamanje ukugula kwaphephethe kumemetheka kuleli gciwane yebo likhona lifanele ukuthi abantu sikhangele phela ukuthi lingamamatheki kakhulu kodwa hhayi ngodlame lolu ludlame kuma kuthi abantu bevalele ezindlini noma amasosha amaphoyisa cha akufanelekanga igovernment ivalele abantu ngalelo hlobo ukuthi fake bevalelwe mpela kodwa asizivaleleni thina abantu bezimbabwe kodwa hhayi ukuthi sigadwe ngamasosha namaphoyisa cha naloko futhi ukuthi abantu mabethi bayabhikisha bayacomplaina ngokubusa kwagovernment ukuthi bayabotshwa ayingeke ingene kudemocracy government uma yenza kanjalo cha kusho ukuthi izabusa ngendlela ebibusa ngomalume omgabe ekonkani ubusa bothi bopha abantu ubusa bopha abantu ubulala abantu sifuna izimbabwe ekhululekileyo ama-opposition becomplaina becomplaine bebhikishe kodwa esikuvalelayo bengabulali amashopu bengakujontshi emashopini bekube namaphoyisa azobagada nje phambili behamba phambili bedoyo ukukhombisela ukukutshengisela ukuthi no into eyenzwa ihulumende obusayo ayilunganga ayizame ayiphakamise imaphiko kumbe iphakamise ikhanda ibuse ngokufanela ngiyabonga ami
njani wasakaza hayi siyabonga imisebenzi yenu sibili konke sibili elikwenzayo lokulokhela siyaziswa kukhona kodwa uhlelo lolo abalumisileyo lolo isinqumo sabo lesi eselockdown siyasibona sibili kodwa inkinga yabo laba bantu laba abezanu babona ukuthi sebekhayelane le ndaba yokutshengisela kwabantu emgwaqweni yikho sebezama ukuthi behle befake i-lockdown isikhathi sisesekhona ukuthi bezame ukuvalela abantu ibutsotsi lowo bathi ukuthi ibona i-covid le efuna ukuba khona kathesi njengokuba vele ikhona abantu ababe besezintolongweni ababe bahlalisa abanye abantu balama-covid anti bafuna ukuqeda abantu ibutsotsi kuphi abadinga ukubulala abantu laba bantu ngotsotsi labo
bo bekunga abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi usethumela amapolisa ukuyalondoloza ukuthula emadolobheni afana leChicago leNew Mexico lapho kulokutshengisela phezu kokubulawa mahlayana kwabantu abamnyama ngamapolisa amhlophe. Owake waba ngumongameli we-Ivory Coast uMnumzana Laurent Gbagbo secelwe libandla lakhe ukuthi ancintise kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomfumfu. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
Umphathi ntambo obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe uMnumzana Mike Pompeo usole uhulumende wakwele China ngokubotshwa kukaMnumzana Zhu Zhangrun ingcwethi ecubungula ezombusazwe mhlaka 6 walinyanga kaNtulikazi.
We were deeply troubled to learn this week that the CCP detained Zhu Zhangrun for criticizing.
Ngenxa yokukhuluma umbono wakhe ngendlela uhulumende wakwele China okhokhelwa uMnumzana Xi Jinping aphathe ngayo udaba lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kulelo lizwe. UZhangrun ubekhuluma iqiniso, kumele akhululwe aphume
ejele.
UPompeo uqhubeke ethi uhulumende weChina akakhulumi iqiniso ngokumemetheka komkhuhlane wecoronavirus elizweni lelo wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele.
We need the truth. This is about science, not politics, and the Chinese Communist Party needs
to tell us the truth. We need the truth. This is about science, not politics, and the Chinese Communist Party needs to tell us the Chinese Communist Party needs to tell us the truth. This is about science, not politics, and the Chinese
Communist Party about this virus.
UPompeo wazise ukuba abakabi kwazi ukuthi ngubani sibili umuntu owakuqala owabanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende wakwele China wazise inhlanganiso ye-World Health Organization ukuba ilakho ukusungula uphenyo olujonge ukukhangelisisa udaba lomkhuhlane we-coronavirus ukuze umhlaba wonke jikelele ubekwazi lokuthi ngubani umuntu owakuqala owabanjwa yilo mkhuhlane. UPompeo yena uthi kumele kube labantu abathebekileyo okumele baqhubele oluphenyo ngoba umhlaba ufuna impumela eliqiniso ezanceda amazwe wonke, hathi ukusiza ele China kuphela. UPompeo uphinde wathi ele China latshela abe World Health Organization ngokuqhamuka kwalomkhuhlane elizweni lelo kudala.
Now we know that's not true too. We know the WHO's country office in China reported the outbreak only after.
Sesilolwazi oluthile oluveza sobala ukuthi ele China bengiqamba amanga ngodaba lokuqhamuka kwalomkhuhlane. Abameli balelo lizwe enhlanganisweni ye-World Health Organization bazise ngokuqhamuka kwalomkhuhlane ngemva kokuba iCommission ye-Wuhan Municipal Health Commission isithe kukhona ukuchaya amanzi.
From the Wuhan Municipal Health Commission.
USecretary of State Pompeo uthi njengelizwe eleMelika lilesiqiniseko sokuthi uZulu emhlabeni jikelele ojabulela umbuso okhululekileyo wentando kaZulu emhlabeni jikelele uzananzelela ingozi edalelwa ngamanga ebandla leChinese Communist Party elizweni lelo laphandle, ngakho ke uzamanyana afake amakhanda ndawonye aphumele amacebo okulondolozwa kwelungelo loluntu okuzanceda abantu bonke emhlabeni jikelele.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abantu ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus izolo bangamakhulu amabili alitshumi lane 214. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo eZimbabwe laya ku-2034. Umeya we Harare olilunga le MDC Alliance umnumzana Herbert Gomba uzamiswa enkantolo namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Iprovinsi MDC Harare iti ifuna ibandla leli likhokelwe ngumnumzana Douglas Monzora athi unkosazana Thokozani Khupe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-fast 6. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.